Siyabonga Jonga lo mavelazi lichana njani mthwakazo muhle siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 2 ngonkwenkwezi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emweni ngenjabulo ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende uzimisele ukulungisisa indubo ezibhekane lezisebenzi.
Kule zizathu eziningi ezibangela ukuthi imali isibele lapha eZimbabwe. Into enkulu kakhulu yikuthi sithenga izinto emazweni eziningi kakhulu uwedlula ezithengisayo thina. Sekusitho ukuthi izimali zethu ezikhona lapha elizweni ziyazindluthwata.
Ukusilela kwemali kuqhubeka kusiba kubi elizweni, izisebenzi zisehluleka ukuthatha iholo lazo emabhanga. Kwezemidlalo liqhubekela phambili lidlala kakuhle iqembu le-FC Platinum kumidlalo ye-Castlelager Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukusilela kwemali kuqhubeka kusiba kubi elizweni jikelele njalo izisebenzi eziningi zehlulekile ukuthatha iholo lazo emabhanga ngempelaviki. Abanye abathunyelwe imali izihlobo labangane nge-Western Union kanye le-MoneyGram labo bathi bayehluleka ukuyithatha. Udubo lolu luqale kumaviki amathathu edluleyo njalo luqhubeka lusiba lubi lanxa uhulumende ebethembise ukuluqeda ngokuletha imali elizweni ivela kwamanye amazwe. Ingcweti kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera uthi imbangela emqoka ikuthi eleZimbabwe liphila ngokuthenga kwamanye amazwe. Lona lingathengisi lutho ngalokho imali yonke iyaphuma elizweni.
Kule zizathu eziningi ezibangela ukuthi imali isibele lapha eZimbabwe. Into enkulu kakhulu yikuthi sithenga izinto emazweni eziningi kakhulu uwedlula ezithengisayo thina. Sekusitho ukuthi izimali zethu ezikhona lapha elizweni ziyazindluthwana. Okwesibili ukuthi asila ezingathi ngama-balance of payment support. So sitho ukuthi i-cash esiyifunayo iyabe ingekho. Ama-banks kumele nxa sithenga into emazweni, ama-banks kumele atransfer i-cash abalayo ukuze bathenge izimota, ukuze bathenge ama-fridge lokunye esingaba sikufuna. Labo ababambe i-cash abanjengama-supermarket baludubo njalo lokuthi ngezinye izikhathi abafaki izimali zabo kuma-banks. Kodwa into enkulu kakhulu yile ukuthi sithenga izinto eziningi kakhulu ukwedlula esizithengisayo thina. I-deficit yethu import export up to about 3 billion. So njenge-economy, small economy, ziyabe sizidweda nxa kuyukuthi i-cash iyafunakala ngobuningi bayo.
Uhulumende uke wakhuluma ngokuthi selethe imali elizweni vela kwamanye amazwe. Akukabi lomahluko yini?
Kuthatha isikhathi sibili ukuthi izimali lezo zibuye. Bona njengami le RPZ izamile sibili ukuthi izanceda ama-banks. Bakhuluma khathesi le African Development Bank, le Import and Export Bank, bezama ukuthi bezuze izimali ezingasebenza lapha elizweni ukuthi kube le-cash. Kodwa nxa ukhangele uzabona ukuthi uthatha isikhathi ukuthi into lezi zenzakale. Okunye esingabeka ithemba kiko ukuthi khathesi igwayi sekuqalisa ukuthi silithengise lapha eZimbabwe. So engxenye ngokuthengiseka kwegwayi kuzaba lo mahluko, kodwa lakho kuthatha isikhathi. So engxenye ekupheleni kwenyanga leyo kumbe ekuqaliseni kwenyanga ezayo kuzaqalisa ukuthi kube lo mehluko.
Umnumzana Masimba Kuchera ucubungula ezenotho sixoxela eseHarare. Kunjalo nje abazali bathi abantwababo balakho ukungayi esikolo ekuvulweni kwazo kusasa ngoba bengakenelisi ukuthola imali yama school fees emabhanga. Abanye njalo bathi abantwababo kabasoze baye esikolo njengendlela yokukhonona ngomthetho kahulumende omutsha obabamba ngamandla ukuthi bakhonze iflegi yeZimbabwe. Ababalisi lawa bayawusola kakhulu lomthetho. Kodwa umphathintambo wezemfundo yaphansi umnumzana Lazarus Dokora utshele ababalisi emhlanganweni weZimta namhla eVictoria Falls ukuthi abangavumelani lomthetho lo bakhululekile ukuthi bawuphikise emthethwandaba. Abamasonto achiyeneyo kobulawayo kanye labazali abaningi bathi abantwababo kabasoze baye esikolo kusasa. Siqhume umfundisi uSeni Sibanda.
Abantwana bengayi kusasa ekuseni esikolo ngenxa yokuthi uminister ubaba uDogore ulokhu eqhubekela phambili ngohlelo lwakhe lokuthi abantwana benze izifungo njalo bakhonze iflegi yeZimbabwe. Thina bese sikhulumeke lamatitshala njalo kulamanye amabandla alezikolo anjengabo DICC President in Christ bebezele bahle bathi labo abasoze bavume ukuthi kwenziwe izikolo zabo. Ngakho hayi, siyathemba njalo siyakhuthaza abazali kusasa ukuthi abantwana ekuseni kabahlale phansi kudlule lolu hlelo kutshengisele uhulumende ukuthi abantu abavumelani lakho lokho. Siyakwazi ukuthi kuqhubekela phambili bazafuna ukuthi ngelanga langelanga kube kusenziwa lolu hlelo. Ngakho thina njalo siyakhuthaza abazali nabantwana ukuthi bengabi yingxenye yakho lokhu ngoba lilungelo labo ngaphansi kwesisekelo sombuso ukuthi nxa bengavumelani lolutho bengabi yingxenye yakho nokho.
Lithi bengayi esikolo kusasa abantwana bazaze behambe nini ngolwesithathu?
Thina besithi behambe ngolwesithathu kodwa nxa singamani sonke ukuhamba ezikolo ngolwesibili kuyabe kuyisibonakaliso njalo kuyabe kuyinkulumo esegcekeni. Sikhuluma lohulumende ukuthi asithokozeleli ukuthi bebambe abantu ngamandla ukuthi benze izimumo lokuthi njalo bakhonze iflegi yeZimbabwe. Amalanga la amane la alandelayo kulilungelo lomzali ukuthi abhale incwadi, abhalele uheadmaster, abhalele amatishala ukuba yena umntanakhe kasoze abe yingxenye yokuba akhonze iflegi eZimbabwe. Lokuba njalo kasoze athathe isifungo ebanjwa ngamandla.
Iyona imali yama school fees liyayithola yini emabhanga lapha? Sizwa kuthiwa iyasilela imali.
Akula mali emabhanga ongayikhipha, bekuyimdwendwe abantu bemile bedinga izimali, ayikho. Ngakho ngoludubo olukhona njalo kwesibili amatitshala wona la esikhuluma ngawo okumele ukuthi abe asebenzayo efundisa abantu abethu kaholiswanga nguhulumeni. Lokhu kuyindaba enkulu kakhulu okumele ukuthi ngabe thwana uba kudogoro ukhangela yona leyo ndaba kulokuthi aqine ngento engalamsebenzi.
Umnumzana uSeni Sibanda ngumfundisi sixoxelaye ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa uthi uhulumende uzimisele ukulungisisa inhlupho izisebenzi ezibhekane lazo. Umnangagwa wethu le amazwi la namuhla emkhosini wokunanza ilanga lezisebenzi eleWorkers Day eHarare. Abenhlanganiso yezisebenzi iZCTU bananze leli langa izolo kwathi abenhlanganiso ehamele kubandla leZANU-PF abeZFTU babe lo mkhosi wanamuhla lo umnangagwa akhulume kuwo. Kubika uMavis Gama.
Bekukhulunywa ngalizwi linye abenhlanganiso ezinze kulo mkhosi phansi kwesihloko esithi Growing the Economy Through a Shared Vision and Creating Sustainable Employment, okubalisa ye-International Labour Organizations ILO umqondisi wayo emahofisini ommeli wayo eZimbabwe unkosikazi Whoopi Long Pororo ekhumbuza uhulumende ukuba amalungelo esebenzi kungamalungelo oluntu. Bebebalutshwana kakhulu abaze emkhosini walamhlanje, njalo kusobala ukuba kungabezani uPF bodwa ababuyileyo bethwelwe ngamabhasi. Ungenwe ngobe ngumhlonitshwa kiwo umsekeli kamongameli uMnumzana Emmerson Mnangagwa, abaphathi ntambo ababalisa owezemidlalo uMnumzana Makhosini Hlongwane, owezabelo uMnumzana Sevia Kasukwere, umphathi ntambo wedolobha leHarare emahofisini kamongameli uNkosikazi Miriam Chikukwa, kanye lezisebenzi ezeyamele kuZanu PF ezeZFTU. UZulu belibaziswa ngabahlabeleli wokubalisa iMbareji Murenga Kwaya, uJapreza kanye loSulumani Chimbethu. Baqale ngokufola besuka eGulf Complex edolobheni ukuya enkundleni yeRufaro, amapholisa ebakhaphile okube yinto eyehluke kulokho okwenzakale kuweZCTU oqhutshwe izolo ngelanga uqobo lesebenzi emhlabeni jikelele lika-1 Nkwenkwenzi owenzelwe enkundleni yeGwanzura emzini weHighfields eHarare njengenhlala yenza. OweZCTU wona wenziwe phansi kwesihloko esithi Defending Workers' Rights, Our Prerogative. Ngelinye lamaqembu abelibazisa uZulu lawo ngesikhathi uZulu obekhona embuthanweni lo wokunanza amalungelo esebenzi umhlaba wonke. Abethule imbiko kulo mkhosi batshengise ukukhathazeka phezu kwesimo somnotho osekubangele ukuphuma kwabaningi elizweni besiyadinga okungabaphilisa kwamanye amazwe, abanye begcina sebegqilazwa njengalokho okwehlele abesifazane abaningi abaye kwele Kuwait. Umkhokheli wenhlanganiso yabaqhatshi ye-Employers Confederation of Zimbabwe, MCOS, uMnumzana Josephat Kawema, utshele intatheli zindaba ukuba akula ngenye indlela uZulu angaziphilisa ngayo ngaphandle kokuya kwamanye amazwe.
Okunye esingakhuluma ngakho ukuthi khona umuntu ubona ngani kungcono ukuthi ayezama angawuzama, ngoba lapha vele kusahlaleke. Asithi sodwa eZimbabwe, I'm sure libona abantu abaningi avele e-Mediterranean bezwa kubo North Africa babekwazi ukuthi more than 50% chances abasoze bafike e-Europe bayaphelela emfuleni. Lalapha eZimbabwe ngezwa abantu bevuma, abanye babekwazi ama-conditions ngale, but babona ngani kungcono ukuthi bayezama ngale ukuthi bangathola inoto, ngoba lapha vela kusela abantu abangayenza imisebenzi ayitholakali.
Kwasekelwa ngokhokhela inhlanganiso emela izifundi zemakolijini ze-university iZimbabwe National Students Union, ZINASU, uMnumzana Alistair Funye.
I-revolution it's all about we radicalize abantu bethu, sikhohlwe ngama-political differences ukuthi mina mvela u-MDC, mvela kumabambo, mvela u-PDP, but sonke sikufunayo asiphusheleni uthi Robert Mugabe lohulumende wakhe ehambe, and khonokho awusoze kumkhiphe kuphela nge-election, but uzamkhipha ngokuthi siqale sihamba even emgwaqweni ema-streetini, siclaima sihambe iparliament siyabatshela ukuthi khona u-bring back our 15 billion, njenge-15 billion yanjani eyanyamalalayo, but singabonakala silokhu sihlezi kusenzakala into ezinjalo. 2018 i-confidence yangikhona ukuthi uzaphuma yiphi, thina sehlule ukuclaima imali engayi 15 billion engabe i-budget yeZimbabwe for 4 years.
Umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Informal Economy Association, ZICHIA, uNkosikazi Lawrence Banda, uthi kubuhlungu sekwehlele uZulu weZimbabwe, ikakhulu abesifazane, ngenxa yokuswela imisebenzi.
Thina besikhangelela ukuthi ku-municipality kube lendlela zokuxoxisana lezokuregulator umsebenzi wama-informal economy workers, ukuthi abantu abazisebenzayo, omama bethu thina sikhula babe lama-license ababe siyawathatha kovuntu bawabhadalela umnyaka wonke bese besebenza, i-council ithola imali. Khathesi lobu ubugwelegwele bokuthi nsuku zonke kuyathathwa imali ebantwini kuthiwa ngama-levies, umpholisa we-council abuye azothatha i-levy kwabathengisayo, akula order njalo pulisa kakhulu i-corruption elizweni lakithi. So esikucelayo yi-order, asifuni kube siphiwe imithetho ngabantu abangela order. Uhulumende nama-council abaqale babe le-order ukwenzela ukuthi baphe imithetho ebalulekileyo kwi-informal economy.
Kwasekelwa ngomela isigaba seMathebelele North edale lephalamende uNkosikazi Lwazisi Banda, osole uhulumende we-ZANU-PF ngalesi simo somnotho.
Ikakhulu ngikhangela obomama, omama bebalohlupho kakhulu emakhaya. Abantwana abaye ezikolweni, omama abazithweleyo ezibhedlela akusela imithi yokuthi bekwanisa ukuthi nxa uzithwele, kudala ukuthi nxa uzithwele of usenziwa everything, amakhothoni lo wathola ezibhedlela ngithi but khathesi nxa uzithwele ngumama uyahamba uthwele ikhotoni ngulo yakho ngenxathi i-economy nale ekhona vele ayisela lukuphathisa kwabomama into ekhale mina engingokwami mna ngowami umbono uZulu kumele asukume njengoba kuzoba lokhetho oluza 2018 kumele behambe beyerejista ukuvota sihambe nini siyevota ngokuningi engxa mhlawumbe yiko kungasisiza ukubana umkhonomi wethu
okuyinto esekelwe njalo ngunobhala jikelele enhlanganisweni ye-ZCTU umnumzana Jafet Moyo otshela intatheli zindaba ukuba kungumlando kahulumende ukunakekela izizalwane zakhe
loba nje abantu abaqhatshayo kungabaqhatshi abantu abaqhatshayo ngama-employers ngesilungu singathi ngabaqhatshi yibo abanikazi bamakampani kodwa ukuthi abe le kampani ukhangela ke ukuthi lapha emfaka khona imali yami ikampani yami lapha i-operatela khona kunjani elizweni nxa ilizwe lingamanga kakuhle ke abaqhatshi kabatholakali imbangela ukuthi abaqhatshi bengatholakali ukuthi phakathi kwelizwe akumanga kakuhle phakathi kwelizwe kulomuntu obusayo obusayo kulohulumende phela uhulumende lowo ule political party ekhona ngokubona kwethu uhulumende nguye obangela udubo esiphakathi kilo uhulumende lo ngwe party yipi ngowezani ngokubona kwethu ibandla lezano yile eli responsible ngodubo esikilo
lanxa bebenxusiwe abakuhulumende kulomkhosi abazihluphanga ukuza kiwo iziphathamandla enhlanganisweni ezehlukeneyo zikhala ngohulumende ukuba lokhe esehluleka ukunakekela abantu elizweni beqhubeka begunyulwa mihla yemihla uZulu ube libaziswa ngabahlabeleli okubalisa uPort Famopo Extra Hot kanye lekhwaya yeZCTU ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Live talk namuhla sikhangela ukunanzwa kwelanga lezisebenzi ele Workers Day. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni ilingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Isinothi umnumzana Donald Trump okhokhelayo kulabo abadinga ukumela ibandla lama-Republicans kukhetho lukamongameli weMelika ubikwa engahle athole amavoti okuthi amele leli bandla enganqoba uSenator Ted Cruz eIndiana kukhetho lwakusasa. Ngakucelela ama-Democrats zindala zombili esigabeni sinye phakathi kukankosikazi Hillary Clinton lomnumzana Bernie Sanders. Indlovu zibikwa zizinyamazana ezinika izwekazi le-Afrika isithunzi kodwa ukuzingelwa kwazo okungekho emthethweni sokuzifake engozini yokutshabalala. Abo kulondolozwa kwenyamazana zendle bathi balithemba lokuthi zilakho ukulondolozeka. Lokhu kuphume emhlanganweni omkhulu oqhutshelwe kule Kenya. Ziyaphela ezivela kwamanyamazwe. Izakhamizi zakwaBulawayo sezamukele inyathelo lamalunga amabili edale lePhalamende athi azakhweza udaba lokuthi uhulumende ahlawule ingxenye yentengo yegazi ukuze wonke umuntu olidingayo alifinyelele athi ukwenqatshelwa intengo ephezulu. Kubika uNothando Sipanda.
Ababili laba uDr. Ruth Labote owebandla leMDCT lomnumzana Dexter Nduna omele iChegudu West owezanu PF bathi kuyadingeka ukuthi uhulumende ahlawule ingxenye ngoba intengo yegazi iphezulu kakhulu okwenza iningi lingenelisi ukulitholala lapho lisengozini enkulu. Inhlanganiso edinga njalo igcine igazi, iNational Blood Services of Zimbabwe, ithi lanxa leli gazi ingalithengi, idinga imali eningi yokusebenzisa lapho isiyalidinga ukulihlola kanye lokuligcina konke okulendleko enkulu. Isakhamuzi Unkosikazi Sinqobile Mathema uthi kudingeka ukuthi ugatsha lwezempila kahle le NBSZ bavumelane indlela ezakwenza uZulu athole igazi ikakhulu abangela mali abathembe ukwelatshwa ezibhedlela zikahulumende.
Abaningi abadinga igazi ikakhulu ngabaye bengene kuzingozi zomgwaqo and abantu bakhona bayasebelifuna ngaso naleso sikhathi igazi and owunye okubangela ingozi zemgwaqo owunye imgwaqo yethu yona le engalungiswa i-government yethu.
Osakhulayo u-Amanda Ndlovu opha igazi uthi leli linyathelo elihle lokuthi abephalamende bavuse lolu daba ngoba livele lithengiselwani igazi bona belipha mahhala.
Nambonani ukuthi akukho right ukuthi babathengise igazi cause bona nxa belithatha ebantwini balithatha mahhala, abantu balinika mahhala, so akukho right ukuthi bona basebelithengisa. I don't think kufair ukuthi umuntu nxa esedinga igazi nawe wadonate aliswele because ingxaki yabe ngelamali vele ama-circumstances angikhona abengamniki i-chance naleyo ukuthi akwanise ukuthola imali yangikhona yokuthenga igazi, so kuyabe kungekho fair ngoba yena wakwanika igazi before.
Umongikazi unkosikazi Progress Dube uthi liqiniso ukuthi kulezigulane ezibhubha ngenxa yokwehlulwa yintengo yegazi ephezulu. Laloba kukhona bangakwenza ezibhedlela kodwa lapho sokudingakala igazi labo basuka baphelelwe ngoba bangeke balithole kwenye indawo ngaphandle kwe-NBSZ lapho elithengiswa khona.
Igazi liyadula kakhulu ngoba laba abalilungisayo babe belitshela ukuthi izinto zakhona abazisebenzisayo ukuthi balihlole ukuthi baze balilungise lifanele ukuthi lingene emzimbeni womuntu. Izinto zakhona ziyadura, so labo bagcina sebesithi nxa sebelithengisa balithengise ngentengo ephezulu. Sikhangelela ukuthi mhlawumbe uhulumende angenelise ukuthi abantu bathole igazi, mhlawumbe uhulumende ingenele ikwanise ukuthi bephulele intengo yona leyo yegazi ngoba lapho kuyabe sokusitsho impilo yomuntu.
Osakhulayo uMnumzana Makhosonke Nyathi uthi kuvele kungumlandu wephalamende ukuthwala izikhalazo zabantu kungakho ulethemba lokuthi uhulumende uzalalela alungise lolu daba.
Kulinyathelo elihle sibili ukuthi ama-members of parliament lawa akhulume ngentengo yegazi. Abantu abaningi abalayo imali njalo kunzima ukuthi bathole uncedo lapho sebegula. Lanxa kuzwisiseka ukuthi i-blood services idinga imali yokusebenza kanye lokugcina leli gazi okubiza imali eningi. Limali kayiphume kuhulumende hatshi kuZulu.
Unkosazana Anna Mpofu uthi limfundiso iqhakathekile ngoba okwakhathesi NBSZ isiphathela inhlelo zayo ingakhulumisani loZulu ngaphandle kwabantwana bezikolo kuphela.
So abantu laba abakhankasela udinga igazi ababuyi kithi thina ma-youth, and so bengabuyi kithi thina ma-youth, thina abanye asikwazi ngakho, so asingeke siphonge ukudonetha igazi singakwazi ngakho khonokho. Sithi singakwazi ngakho khonokho futhi abasi-involve entweni eziningi, like sihlala sibabona bebhoda ezikoleni bebhoda ezikoleni, but then lokhana abakwenza ngesikhathi ngesikhathi ngesikhathi, abakwenzi like all the time.
I-NBSZ idlanxa igazi leli lithengiswa lapho onika igazi idona oseke wapha igazi okwedlula ichumi elidinga kumbe oyemuli yakhe uyalithola mahala. Abameli laba bakhalaza njalo ukuthi siphi la siphi isibhedlela ezigabeni zonke zelizwe sibe lendawo okuthathwa igazi njalo uZulu athole imfundiso ngokuqakatheka kokupha igazi. Phose ingxenye yegazi lonke elitholwa yi-NBSZ i-40% iya kubo mama ababelethayo kuthi eliseleyo lisetshenziswa kulabo abayabe belimele engozini zomgwaqo kanye labalomkhuhlane we-anemia. Amazwe amaningi kuzwekazi le-Afrika agoqela iZambia leBotswana kathengisi gazi ngoba uhulumende bawo bebhadala yonke indleko, kuthi amanye amazwe agoqela iSouth Africa ayalithengisela izibhedlela. Amanye anjengeNamibia asebenzisa indlela lapho okuhlawula khona uhulumende kanye lezibhedlela bephathisana. Ngimele iStudio 7, nginguNothando Spanda.
Kwezemidlalo lamhlanje liqhubekela phambili litshaya eziwayo iqembu le-FC Platinum kumidlalo ye-Kasluga Premier Soccer League. Kubika uJoseph Njanje.
Iqembu leFC Platinum lihlezi phezulu kwengalane yemiklomelo ngemva kokuba likhuphule inani lalo lemiklomelo la kwelishumi lambili ngokunqoba eliwenze iqembu leNkezi Platinum nge-1 kanye emdlalweni obusenkundleni iBaobab. Ohlohlele iqembu leFC Platinum nguWalter Musona, njalo limpumela itsho ukuba abafana bakaNomen Mabheza sebenelise ukunqoba kuyo yonke imidlalo emine asebeyidlale kwisigaba se-PSL lonyaka. Kundawo yesibili engalaneni yemiklomelo kuhlezi iqembu leCapes United, lona ele miklomelo elichumi njalo elichayele Dynamos nge-1 kanyange sonto enkundleni yeRuvaru. Abalandeli bomdlalo wenguqu balinde ukuba bebone ukuba iqembu leDynamos lizathatha nyathelo bani ngomqeqeshi walo uPaulo Jorge Silva, njengoba bekule nkulumo phambilini kwalo mdlalo ethi uphiwe umthwalo wokuba enqobe emidlalweni emithathu ilandelana okugoqela lawo umdlalo wangesonto. Iqembu leHawuma lihlezi kundawo yesithathu lile miklomelo yi-9, njalo ngemgqibelo linqobe letriangle nge-2 enkundleni eluveve kobulawayo. Kundawo yesine kule qembu le-Highlanders lona ile miklomelo yisikhombisa okulinani lilingana lelamaqembu abalisayo le-Chicken Inn, ele-ZPC Kariba kanye lele-Triangle. Abafana be-Highlanders babe ngutshiki lobhanqa 1-1 leqembu lebulawayo City ngemva kokuvumela iqembu likamasipala wakobulawayo ukuba lihlohle sekusele imizuzwana ukuba umdlalo ufike komlindi uyacina. Ekhuluma ngemva komdlalo ukapteni weqembu le-Highlanders uFelix Chindungwe uthe kuvele akukho lula ukudlala la maqembu adlala ekobulawayo njengabo.
Yes, coach, about the Konobanuti during the last 2 minutes of the concentration that I've managed to get more discuss on the town. But that isn't the full, you know. It just has to be as with the first long with the last 2 minutes, you reason I'm trying to tell the sober young process we were going. But I think the progress has been, the coach has been suffering, I think, the armor, the what you brought about the world. And then my local chat, you know, those were what you see, that were my people. They are full sometimes.
Kundawo ye-9 kuleqembu leHarare City lona ile miklomelo yisithupha, kuthi ngaphansi kwalo kulamaqembu amane ale miklomelo emine, njalo la angagoqela eleNkezi Platinum, eleCholocho, eleChapungu kanye leleDynamos. Umdlalo ophakathi kwamaqembu ahlezi ngaphansi kwengalane iBotha Strikers leMtare City uphele iqembu leMtare City linqobe nge-1 kanye enkundleni eMandaba namhla emini. Ohlohlele iqembu leMtare City nguSam Msimbu sekusele imizuzu elichumi ukuba umdlalo uphele. Limpumela itsho ukuba leli qembu selile miklomelo emithathu, njalo lihlezi kwindawo yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane kuthi emsileni kule qembu leBotha Strikers lona elingela ngitsho lowodwa umklomelo. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Wobanini sikukhuza, wobanini sikukhuza, sithi yekela imsebenzi yakho emibuzo felejili.
Isalakutshelwa iqembu letanga phansi behlabela ke kamnandi besigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Bahlabela ke kamnandi laba bafana, sizaba labo khonapha emsakazweni kunsukwana ezilandelayo. Thokoza omuhle kwaneloko lamhlanje oluvalelisayo nguntungameli Nkomo, libe lobusuku obuhle.